Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu nanzelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanise kogugcungake emashimbo province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Kambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa ke khathesi sesibona i-new breed ye-leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse baze bafele ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi isikhansili ibisingani iyasinika amanzi special inini isikhathi se-Christmas amanzi bengane aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe voters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho kwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokukhetho ukuthi kukhona ukwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinanzelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanise kogugcungake emashingo province. Amanye amabizo atholakala enkulumani, amanye atholakala kwaBulawayo South, namanye ama-constituency asemahadi. So kuqakathekile ukuthi abantu bekhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho ezimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza ngeZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhulume ejoyintezi ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu ma benganikezwa ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265#, uzathola lokho uyakuthola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakale ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu ngabe siyisection ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezayo tshengiswa abantu kusukela mhlaka-27 Nkwekwezi kusiyafika mhlaka-31 Nkwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into, iminyaka yabo yokuzalwa, i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaninginingi ukuthi thatha amabizo lahla kwezinye indawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khona apho
kuya bese kungizima ukuthi ngicinde ngoba singaphosita abantu abebantengi emzibeni iseya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi mangiceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngaphi itholakala emayadi wena uhlala ngale sishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengiyukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibesa statistics register ku itiliano eka ya nyakatinstitutions athi sethi khangela khona ezikhathi zamabizo abona ukuthi amanyama amabizo ebengahanjiswanga endlela ikho lapho esabona khona ukuthi ngabe kulo buqili
balo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo obekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi leAfrica ele Africa Day umanyano weAfrican Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olubelukhona izolo.
Salibonani. Bulawayo umhle salibonani Zimbabwe salibonani maAfrika mahle ngiyalibingelela mina ngingumama uMancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi ngithi kini silenjabulo enkulu sibe lenjabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku lokuqhakathekileyo olokunanza iAfrika ngisithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelela amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ukunanzelela ukuqakathika kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanzele olusuku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Nyabonga. Libelo sukolufi.
Alati siyabonga. Loge ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla lesisisi lithi ilanga le-Africa Day liqhakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi labo inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba oyesalase obaba Kwame Nkrumah obanda onyerere ojomo Kenyatta Dr. Kaunda labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifanele ibe le unity of purpose bahlala bakhanda ama founding principles injongo ye African continent bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama Spanish ama Germans ama English ngama Portuguese ngama French labanye abathile siyanakana ngo 1844 abamhlophe bahlala eBerlin bazipha izindawo zokuya dinga imali lokuyasebenza bathatha iAfrika bayikolonizer siyabonga amaqhawe amaningi akho nasalala sikalale ngokuthula kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafelezi ezihlalweni nama elections abawenzayo ngokuprotecta labo ababusayo ngesikhathi sweneso yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizivikelele ele Sudan lithwele nzima abantu beAfrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhisiwa imfundo lokhisiwa abantu lokhisiwa izinto ezicakathekileyo empilweni njengesibhedlela kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje eEgypt ukhuluma amazwi amnandi kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu ababamba uganyava ama-rapist umuntu osebenze 4 months ekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo siyalihlonipha kodwa siphanjaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa eshisalendi lezinye indawo ngalokho mahlabe ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa azi ukuthi kuzazalwane hayi siyabonga mahlabe ezulu inanzelele ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono siyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansili yakobulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuthange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisencema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuza kwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi zakhamizi kuziphatha njani lokhu usithandekile mhlanga westudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobhola kweBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kambe kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi isikhansil ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungcwenywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingqayibhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sebiza exemptwa ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ipho amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njoba amagitsi khona njoba yibo babekhala ngawo.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga?
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala sinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamita ezindlini asibaboni thina, zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water meter readers. So siyadanisa sokuthi khasi sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi asena amagesi kasena kucitshwa amanzi, so kumele abe khona throw nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalasta up to next rain season. Sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifika khona ngalezilungiswayo encima efenile. Kanti kufana okuyigogo okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala, kanti yiwaphi amapayipi yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD le lokuzeni le mamayini lema-industry kuyayizenta amanzi every time, kanti thina abantu siswela njani? Yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikrekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola tedi. Ye, sakwazi ngama-industry sakwazi ukuthi se-CBD, but laba ababhatalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Alice lokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kustudio? Yeah, igama ngovukaniso konapha ngisekhezi zobuhlungu kakhulu abantu bekhezi abantu bemathebeleleni akelekile siyanani lezane yazi liyasiphambanisa nabantu bemathebeleleni alikwazi ukuthi izane yasihlukumeza kanjani siyanani lezane ikhona iphathiyeni imthwakazi Republic akeliyivotele layo thola ama-seats ingene ephalamenti ingene kucouncil upresident lizabona selingafaka the better day. The better devil Damas Chianande Zanian Yasibisela Emufa Alibon what if it is an essence and lot. Kamalamu Ganisuranga Pinda Fort, I guess for Telenim Taraz, Tolama City Parliament, Matevelil and I told Amasis I Velila Udala, Salon Koma, I call a Sakasa Konokumis, Makme Matevel and Kume, and their own Taraz, Sugela Equeru, Zefiga, which charge and the Sugela Pate, which is Zefiga with Zambi. lezi le yindaya komthakaza sipheleni amaseats ethu ngeparty ethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvoxavoxa uhlanganisa into zonke lekelekele mani nathi bemathebelendi izanu ikihambele le ethola amaseats kiyo akhona ngapha komthakaza lizwe likamthakaza silinanzeleleni shiyanani lezanu izanu ayiphume kuyona leyo indawo engiqambileyo
yebo Studio 7 yebo Studio 7 siyabonga i-continuity reporting elisenzela yona siyabonga kakhulu ungashini engathi iziphofu ngolwazi ngoba heyi esikutshelwayo kuleli lizwe kunzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyukuthi ngiyabazi la bantu mina abathengisa imali beyikhweza abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident angazi ukuthi kuyabe kusithoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokubesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa ukwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi lizwe liyehlule kukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzela bakukhokhele okukhulumayo umfana wabokhohlwayo hlabayithwali ngiyabonga
sibingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka sibingelele abalaleli omsakazo ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu PF usezomathanda ezweni lakithi ukuthi umnankagwa nje ubesesonto isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe onke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba ekhohlwa ekwazi ukuthi ongarivume basejele labo lobusikhala la bafowethu bamarabhinga lalitho even olulodwa oluncane abalwenzile lokwephula umthetho kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori kaboni ngani ukuthi kukhombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okuthi noma abantu bezanu bezethu bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye i-5 term ukuthi liyobeselikuphi lelo lizwe lelo so mina nje sami isifiso yisokuthi amazimbabwe nonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendi ungumhlangano yini lokuthi noma uwawungwezanu lawo ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe leli kumele likhululwe libe yilizwe lawo uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala umuntu ngalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabweni sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke ma ungumzimbabweni wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi aba-asapoti izanu nje amapostoro nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba be kwamanye amazwe bebone behlakani bebevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabweni ukwelinye ilizwe kuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo ababe uzobona la emzantsi afrika kumbe bebotswana kumbe bebritain befika bekhuluma bangamapostoro ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo izanu ukuze ethi libe belesiphunzi njengamazimbabwe amazimbabwe naye ekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumende oza sifaka isithunzi lesizotha singamazimbabwe siyabonga
velo Studio 7 sanibonani njani ngiyabingelela lanami lingifakile ndoko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumende wethu lo wasezimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza macala mabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola ngiyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile angithi la ivele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola laye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlengulene so abantu bengamangala okunye mayikhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele hhayi lokhu kuyadanisa lokhu kuphathwa inkokheli kanje ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hayi asikayitholi inkokheli thina inkokheli zethu ngezingcwele ezithinteke ebulaleni ekudlenguleni ebuseleni
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle nyani bingelela okhulumayo ngumpande Plumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala ebhoda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana konale kubompumalayo emashonaland fanana sekuyibase bebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuyangami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambanzi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bengifisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema ngoba yomadoda engiwabona akhona emathemeleleni kube kuyangami phela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplumtree sike sehlangana phakathi kumanzi amnyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le ndima zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebelele ndibesenzisa yonke into akusayensi
injenjani linjani basakazi be-studio 7 olibingelelayo unkosi umfana kadlamini osuke endaweni yasenkayi ngingathoni ngichitha isikhathi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti wayi laba abantu ababusayo bengake bephume bededela abanye kambe sho unyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kuthuthe hamba babona ithi bayabulala lokhu phela sikwenzileyo kufana lokukhupha umuntu ade echemele ibhrugu sesifaka umuntu ohudela ibhrugu kambe sho akuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhandela ukuthi ulungise nxa ulisapho sikhandela ukuthi wena ufike uhlohle wena ufike uchaye on goal wenze ngcono kulo muntu ade phakathi abona lokhu yikuyangisa khathesi nxaya sokuthenga lamafremethini abezizini emamiliyoni onke lapho abona nje kusuke ingqondo ibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu sifona abantu bestrugga ngesikhathi se-covid bezidlela imali kuze besithengizele amamaski eyiwo abakhupha ayithengiswa khathesi ngabathatha imali ebencedisa abantu kulokuthona besenza into ezingelamsebenzi khathesi abantu they are struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayadlulela basutha le abona nje okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngalibuswa ngumuntu omfana omncane uthamisa ngakangena kasibuse ilizwe sifona labantu intanga sikhambeni sike sevota ubuningi bethu sesifuthi khuphe umgulukuqule emkhulu sesazela umuntu athiye wona ilizwe nakangenalo urobert laba abantu abasuke behlala eplazini vela sebephelwe ngumphawu
Studio 7 hayi bengicela mani sike sikhulume nonhlanhla mahlangu lo wasefrancis town siyakucela nhlanhla mahlangu yazi worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yasezimbabwe sonke sisesigangele nje sinjenje sizama ukucubungula usizo ukuthi izimbabwe i-way forward singaya kanjani wena nje ubhizi nje ngolokhu ubulisana nefemily yakho ubhizi lokhu ukhuluma ngey'nkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami bani bani ukhuluma ngefemily yakho sicela ukusinikeza i-chance nje sike sikhona ukukhuluma izinto ezi-affecta as a nation lezo ezokubulisana nefemily yakho sizozibona uma sesilithathile ilizwe ndoda siyakucela ndoda siyakucela sizama ukuthi usinikeze i-chance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili siyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umphathintambo wele-Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele-Sudan kuqhubekele phambili izolo, amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele-Senegal, umnumzana Ousmane Sonko, owetheswa icala lokudlwengula, uthi uzakhokhela ukubhikitsha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the deck, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Need somebody get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashan and jang on bobo. But look, what's with my king, but stop telling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that give me shlolo. I don't know, I'm feeling like a pokum potong over potom and you put up a cock. No more delicious, the cock of the pulipot cock. A pot of a tongue, a sugar lingo, the calling and best. Not a shong at your long as I long and best. I should tell him pep. No look up, I'm not with a list. For look, I'm telling you the bonon baba. When I see cuttle end up, double the bars, the level is high, and when I listen, I'm a nigga long bamba. Every time I'm a spit, I listen to my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother, it's cutting and cussing, the social rapping, you got this, it's like a bunting. You're gonna loom, from a woman, I'm a movie, I never toast, I'm a little bit cooked, eh? When I step in the booth, oh my god, you're gonna cross, I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, trap me, a bury, and force to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since.
I am getting back, man.
Abeke bengimele ingoma kaawakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Ikhansile yakwaBulawayo ithi amanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impilasonto elithukela igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.